Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 14 kuZibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
sithi kube umbuso ukuthi lento beniyithandiza basmoke out niyenzile kuba ubuninzi abantu babantu baswelekile emgodini ukuthi abathunywanga bazikelele ayibalulekanga kodwa impilo yomuntu iyahlangulwa xa ungumuntu xa uyinkokheli
imdeni lesihlobo zabojekeja osokulezinyanga besemgodini wegolide eStilfontein kwele South Africa namuhla ziphoselana aqatha labaphathe intambo ababili bakahulumende walelo lizwe.
Gama figures that they were new, the teachers they were very low. Kwa manyama schools like Ijocholo, kutuwa kwa nabantuwa na vifika upele FC, kutuwa kwa nahambani nilio tata ama school fees.
Izi kolo zivuliwe la musha, wula bantuwa na abanengi abangeni lisanga, ukufunda ngoba abazali babo, benga patali mali yezifundo lezo. Iparlamente yemelika namhla iqale ukuvivinya abantu abakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ngabaphathe intambo bakahulumende wakhe phambilini kokuqala kwakhe umsebenzi ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kona lo msakazo. Imdeni lezihlobo zabojekeja osokulezinyanga besemgodini wegolide eStilfontein kwele South Africa lamhla ziphoselane aqatha labaphathe intambo ababili bakahulumende ababezobona ukuhlengwa kwabojekeja laba. Imdeni yethesa uhulumende umlando wokwekela ukuhlenga kusese lesikhathi ojekeja abacatshangelwa ukuba balikhulu abafele emgodini lo okwenjiwa igolide. Uthuso Khumalo usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo yomsindo lengcwaba ngqoza evuke ngesikhathi umphathi intambo ogada lwezemigodi umnumzana Gwede Mantashe kanye logada lwezamapholisa umnumzana Senzo Mchunu bezama ukukhulumisana lezimuli ebezilinde ukuhlengwa kwezihlobo zazo labangane. Ngemva kwemfanekiso ethulwe izolo ebitshengisa izidumbu ezifika ikhulu zabotshekeja asebefele kulo mgodi, imuli lezithi uhulumende nguye ubangele imfa yalaba bantu ngokwehluleka ukubahlenga kusaselesikhathi. Unkosazana Zinzi Tom olomfowabo olokhu ephansi emgodini uthi kwazisa ubuhlungu ukuthi uhulumende wekele abanye balabotshekeja baze bafa esala kubahlenga kanti futhi bebencitshwa lokudla.
Ifu yayisivile bangahambi silizwe lokuthi they are criminals. Bakhumbula ukuthi egqibeleni before I'm a criminal ndingumntu. Ngesingekhwapha even these thousands that have been spent, I don't think ngezizafikela kulizinga. Ngebe bakhuphile then bababambe.
Ukhokhela lezimuli kumaqhinga okuhlengwa kwabotshekesha laba umnumzana Johannes Qankase uthe abalazo esikhathi sokukhulumisana labaphathi intambo laba.
Kodwa sithi kube umbuso ukuthi lento beniyithandiza basmoke out niyenzile kuba ubuninzi abantu babantu baswelekile emgodini ukuthi abathunywanga bazikelele ayibalulekanga kodwa impilo yomuntu iyahlangulwa xa ungumuntu xa uyinkokheli uyazi ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu ingakhathalisekanga indaba yokuthi basuka kuwaphamazwe ekugqibeleni ngabantu bafana nathi ngabantu begazi nenyama.
Kodwa ke uMantashe walile ukuthi imfa yabanye babotshekesha laba ibangelwe uhulumende.
If you go and steal gold,
ungangena emgodini usiyantshontsha igolide, ngeke uthi kulomuntu olomlando nxa usufike wafela khona, umlando ngowakho lalo okuthumileyo.
Usenjalo uhlelo lokuhlengwa kwabotshekesha luqhubekela phambili. Selokhu luqalile izolo, kusiyajaya ihola lesihlanu ntambama namuhla bese kuhlengwe abaphilayo abaphose befike ikhulu 91 kwakhitshwa lezidumbu ezilula amathumi amane 43. Inhlelo zokuhlengwa bezilokhu ziqhubeka ngesikhathi sisiya emoyeni. Uhulumende uthi iningi labaphuma emgodini laba yizalwane zeZimbabwe lezeMozambique. Abahlengi bathi kuzathatha insuku ezilithumi ukuthi baphethe lolu hlelo Qede lapho bese uqala uhlelo lokudinga izihlobo zalabo abakhitshwe sebefile. Mele Studio 7, Estil Fontain, Wele South Africa, Nguthuso Khumalo.
The Voice of America, VOA.
Izikolo zivuliwe lamhla kulabantwana abaningi abanganelisanga ukufunda ngoba abazali babo bebengakabhatali imali yezifundo eyama school fees. Ababalisi abakhulumele Studio 7 bathi lokhu akumangalisi ngoba babuyiselwa emakhaya sikhathi sonke kuvulwa izikole. Baphinde bathi kukhanya ababalisi abaningi bahambile ezikolo kulandela ukwethusela kwabanye babo ukuba kabasoze benelisa ukuya ezikolo lamhla ngenxa yeholo eliphansi. Iziphathamandla zikahulumente zithi baningi ababalisi labantwana abahambe ezikolo lamhla. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Neva Nyahunzwe okunhlanganiso iProgressive Teachers Union of Zimbabwe.
Ngingabuza from ama executives from ama various districts like inkulume lo mbaliso webinga hayi inkulume lo munye wejocholo and kathesini sewange government secondary school ababalisi babuyile laba abahlala esikolo and then abantwana ukukhanya hayi turn up namhla kade I very 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 low like ama figures kade ngiwanikwa la ma teachers they were very low kwamanye ama schools like ijocholo kuthiwa kona abantwana befika kuphela ekuseni kuthiwa kona hambanini liyothatha ama school fees and then abaningi bangikhona abazange abaphenduke bekuthola kula abantwana abangu 20 or less from each and every class. Same applies le binga. Ama form 1 they supposed to have 2 classes but out of ama 2 classes wona lawo bekula ama 18 girls kuphela kuma dormitories. Abaningi ababuyanga ukukhanya I problem kuthiwa kona ngama school fees.
Yes, izwile njalo ke uhulumende sithi ababalisi bayanelisa ukuthi bafundise bangasuka esikolo. Bayifundisa abantwana ngekhaya. Bakhona abakwenza konoko.
Abanengi kanye these days sebekuyenza kahle because imali ukanye igovernment okwakathesa avele anje abakhulumi ngama salary increments but abalisa abanengi vele bayahluleka ukuthi umezela abantu ababa esikolo. So the only way ukuthi kona lawo ba raise imali ukwenza ama extra lessons ezindlini. So abanengi vele bangazuza isikhathi sona leso abantwana abafuna ukwenza ama extra lessons. Abaningi vele sebenza ama extra lessons vele siyabaza abayenza ama extra lessons uyadlula sibili kulama bench bebenza ama studies awo endlini kambalisi.
Yes, ngathi kuyimalini ukuthi ufundise umntwana endaweni ezinjalo.
Ama individuals baya charge ama $10 per student ngenyanga. So uyabona labantwana maybe around 20 or 30 somewhere there uya depend la lama areas angu kuna lapha endlala kona mina ifani ukuthi umbalisi oyedwa angaba labantwana abafika pose 10 kumbe 15 up to a maximum of 20.
Lowo ngumnumzana Neva Nyahunzwe omele iMatabeleland North kunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 esewange. IParliamente yeMelika lamhla iqale ukuvivinya abantu abakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ngabaphathi ntambo bakahulumende wakhe phambilini kokuqala kwakhe umsebenzi ngomvulo. Okhethwe ukuba umkhokheli wezomvikela umnumzana Pete Hegseth nguye oqale ukumiswa phambi kwedale lesenetha bebandla eliphikisayo lama-Democrats bembuzisisa phezu kwempiko yokuthi wake wahlukuluza owesifazana ngokocansi njalo watholakala edakiwe emsebenzini. Ukulandule lokho, ama-Democrats amthwalise nzima njalo phezu kwamazwi akhe awokuthi amabutho awesifazana kumelanga aye empini. Kodwa abebandla likamnumzana Trump lama-Republicans bamncomile besithi ungumholi olohlonzi omele apasiswe lidale le-Senate. Ukuhlolisiswa kwakhe kusaqhubeka. Abanye abakhethwe ngumnumzana Trump abazabuzisiswa lidale elifanayo bagoqela umnumzana Doug Collins okhethwe ukuba ngumholi wogatsha lwabalwa impi olwe-Veterans Affairs lo mnumzana Marco Rubio yena oza kuba ngunobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Mthulisi Mathuthu ngalolu daba.
Okumele kuqale kubhekisiswe kahle ukuthi i-Senate iphethwe ngobani. Sizabona nje ukuthi ama-Republican azibambelala lokhana singathi yiswele. Kuyavela ukuthi bakhona sibili abazimiseleyo ukuthi u-Hegseth anqobe. bayafunga abanye sibukuthi hayi we'll make sure sibukuthi uza crossa elaye. So mbona sengathi kuzaba nzima kuzoba lokulwa okuthile kodwa ekugcineni uzonqoba. Ngoba uTrump nangokwakhe ngeva ehlale iminyaka emine engekho. Ngaleso sikhathi ubengahlala ngaphansi. Ubesenza lokho esingathi uplotter ngesilungu ukuthi bezimelele lezo zinto ukuthi zizokwenzakala. Ngakho kuTrump lapha acathula khona kulunga abantu abangelanhloni njengoba la engelanhloni. Akusiyo into emhluphayo yena ukuthi uHexet ngumuntu owaziwa ngokudakwa, owaziwa ngokukhuluma amagama ababi ngabesifazane nje nangabanye abantu. Ngakho-ke umbona sengathi ubevele ekumelele ukuthi kuzaba khona abazafuna ukwala ngoba bazafuna ukumphikisa. Kodwa mbona ngani bazimisele kulokho. Mbona ngani hayi uzaphumelela.
Uhulumende kaTrump umbona eminjani eqhuba njani nxa siqathanisa lalo oke waba khona eze ebe ngumongameli eminyakeni esanda kwedlula.
Ziningi izinto angaso zazenze njengalokhu abekwenze kuqalene ngoba uTrump nangokwakhe uthe ngene embusweni bengalukhana singathi novice engani akazi ukuthi uhulumende usebenza kanjani. Nabantu akade sebenza labo ekuqaleni bekungabantu abathole nje bekhona ku-establishment ye-America. Abanye bangikhona njengathi kuba khona kwenza ukuthi angaze enelisa ukuthi afuqele phambili izifiso zakhe ngendlela afukade. Sokwamanje ufundile izifundo njengoba ngengathi ukuqalene uhaya labana abantu abangathi singama-loyalists. Abantu aziyo ukuthi bayamfuna ukuthi abe phakathi laye, aziyo ukuthi bayamsekela laye abathembileyo. Sibona nje ngama-appointments akhe lalo ke walethe ukuqaleni ukuthi ukhetha abantu aziyo ukuthi bayamsekela abangelakho ukuthi bangambhoda ngamuva benze okunye okuthile.
Lo ngumnumzana Mthulisi Mathuthu ohlaziya ezombusazwe ezimele ubexoxa lo ntungameli inkomo e-Studio 7 esebhilithane. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umnumzana Raila Odinga wethekelela amazwe achiyeneyo kuzwekazi le-Africa goqela eleZimbabwe edinga usekelo lokuba ngumkhokheli we-African Union Commission. Lamuhla wethekelele eZimbabwe lapho axoxe ngodaba lolu lomongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Odinga isiphathamandla sebandla eliphikisayo eKenya. Abezindaba abeReuters babika ukuba kulomoya omkhulu lamuhla eCalifornia khonapha eMelika olakho ukwenza kuvuthe ngamandla umlilo osubulele abantu phose abangamachumi amabili njalo wabhidliza izakhiwo eziningi. ELeMozambique lithi kulungiselelwa ukugcotshwa kukamnumzana Daniel Chapo webandla leFrelimo kusasa okuthiwa wanqoba kukhetho olwaqhutshwa ngomfumfu nyakenye. Kuzaqhutshwa umkhosi lo ngesikhathi kusanda ukubulawa abantu abayisithupha abatshengisele izolo emgwaqweni bekhonona ngempumela yokhetho esolwa ngelibandla eliphikisayo ngowebandla eliphikisayo umnumzana Venancio Mondlane othi iFrelimo yaqelibezela. Inhlanganiso ye-Decide Electoral Platform ithi sokwabulawa abantu abedlula amakhulu amathathu selokhe kwethulwa impumela yokhetho lolu. Umnumzana Mondlane owabaleka kwele Mozambique wabuyela ekhaya ngeviki ephelileyo elokhe ekhonona ngempumela yokhetho. Mhlaka 5 kuyonale inyanga, umanyano we-SADC wazisa ukuthi uzathumela iqula elizaphathisa kunkulumo zokukhumisana umlotha eMozambique. Kodwa ingcwethi zithi ukuvumela ukugcotshwa kukamnumzana Chapo iqula leli lingakaqali inkulumo lezi kumnika amandla awedlula akamnumzana Mondlane kwezombusazwe. Kusenjalo umphathintambo wezomvikela eZimbabwe yonkosikazi Opha Muchinguri Kashiri usefikile kwele Mozambique ukuyathakazelela ukugcotshwa kukamnumzana Chapo emele umongameli Emmerson Mnangagwa okukhefu. ukuhlaziya lolu daba. UThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lengcwethi yezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Inkinga ukuthi uyahambelana nemicabango lengqondo ebelisebenza kuthathe ukuthi gabala sifiso sokulungisisa udlakela. Ukuthi bona sebezithembisile nje ukuthi kuza kuba lempi ngoba labantu abaphikisayo bavele bathi bona basoze bayekele ukungabangcoza. Ngibona ngathi mina sokuphambanisekile lapho ngaye bahleli phansi labantu abaxabanayo baqala balungisa oqala kungakakhulunywa. Okokugcotshwa yikho ngibona ngathi udlakela
uzakeeabili. I-SADCI yayithe ithumele abantu ukuthi bayiphathise ukuthi kukhumiswane umlotha. Kwakukhangelelwe ukuthi laba bantu babele impendulo mhlaka 15 okokusasa. Libona ngathi kuyini okwenzakele lapha njengoba bengakabonakali abakhokheli be-SADCI besiyazama ukuthi babambanise abantu. Sesizwa ukuthi i-panel of elders izakuya eMozambique ngemva kokuhlaliswa kukaChapo. Akusoze kuphazamise na ukukhulumisana nxa omunye esehlalisiwe.
Kuze aphambanisa kakhulu ngoba lapha bafuna ukwenza singathi khona i-template istyle yana abayisebenzisa eZimbabwe eyokuthi umgabe waqala wagcotshwa bathi bebizela i-GNU. Yikho bafuna ukusebenzisa i-template yakhona ngoba kungasebenzi. Akusoze kuguqule ulaka kumbudlakele khona vele sokubhamanisekile lapha befundi naye baqale bakhulumisana baba bantu bakhulumisana umlota kodwa okwakhathethe ngibona ngathi ukuqala bagcobe uChapo ikwenzela ukuthi bamnike esingathi ngesikhiwa i-competitive advantage ukwenzela ukuthi abe ku-position of strength kodwa ungasebenza eZimbabwe eMozambique asoze kusebenza uZulu vele uhle wathinga kathethe
uZulu engaba lamandla okumisa ukugcotshwa kukamnumzana Chapo na kusasa.
UZulu kathuzi abe lamandla ngoba anti bayibona bona bayesebenzisa imibhobho. UZulu kasuza aphumelele ukuthi ayevalela ukugcotshwa komongameli kodwa nje udlakela labe lokhu esenzakala ngoba mbona ngathi ngilo uzakwenzekela ukuthi yena umudlanena uzawuthi nami sengigcotshwa ngapha ngabantu wami yikho sebezathumizela amasisa khona. Ngibona ngathi kusasa emfowethi kuza kuba lokufa lokuphilizeka lokuchitheka kwegazi.
Lo mnumzana Rejoice Ngwenya olandela izombusazo enjalo ekhokhela inhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa isecingweni loThabo Kancube weStudio 7 eseHarare. Osakhulayo oleminyaka engamachumi amathathu yokuzalwa uchayelwa ihlombe ngabaningi ngenxa yekilinika owayisungula ngomnyaka ka-2018 eHarare eyokusiza abesilisa kwezempilakahle njalo uthi kuningi okungenziwa ngabasakhulayo ukuze labo bephathise ezigabeni zabo. Kubika uTobias Mudzingwa.
UBen Germain Ncube wasungula ikilinika yakhe ebizwa ngokuthi yi-Men's Health Clinic efuna ukunceda abesilisa. Ukhulume le Studio 7 ngohambo lolu.
Ngingaqali lo msebenzi engiyenzayo ngahamba esikolo uthi ngibe ligqwetha. However, ngithe sengiqedile esikolo inhliziyo yami yayifisa ukuthi ngibe ngincedisa abantu ngendlela etshiyeneyo. Lokho yikho okwalethayo ingqondo yokuvula isibhedlela samadoda.
Kodwa uNcube uthi kwakungalula ukuthi iphupho lakhe lokunceda abesilisa ngezempilakahle lifezeke.
Okokuqala bengingela lwazi olukwanileyo, bengingazwisisi sibili ukuthi ngizakuhambisa njani ukuthi siphutshe. Okwesibili, izimali lezinye izinto ezazifunakalayo bengingelazo.
Ikilinika kaNcube eseHarare inceda amadoda labafana endabeni zonke ezimayelana lempilakahle yabo egoqela eyemzimbeni leyengqondo. Uthi okuqakathekileyo ngekilinika le yikuthi akubandlululwa muntu njalo abesilisa bayakhululeka ukukhuluma ngendubo zabo zonke kungela kuthonisiswa. Omunye osakhulayo ohlala eBelgravia eHarare ongathandanga ukuthi ibizo lakhe laziswe uthi wancedakala okwamagama eMen's Health Clinic.
In 2003, I discovered that I had STI, but in our general clinics, Mbema hospitals, where I khona, usesimeni engingangiso, bayohleka, umbe bayothethisa, ikho ngayanga khona.
Unkosikazi Mavela Simoyo yena ocubungula indaba zezigaba ezimele uthi inyathelo elathathwa nguNcube liyancomeka.
Balutshana abasakhulayo abacabangi ukwenza okwenziwa nguBhemi lokho. Ngokumemetheka kwezidakamizwa these days, it's heartwarming ukubona abanye ontanga beqinisela ukunceda uZulu.
UNcube uxwayise abanye abasakhulayo ukuthi bengayekeli ukugijimisa amaphupho abo.
Ungathola into oyithandayo uba le passion, and the passion le iyakunceda ukuthi ubuloke uzame kuyaphambili. Njalo ke mawusitholile leyo nto oyithandayo, dinga abantu abangama ngawe. Ingaba yimuli yakho and i-support ibuya ngendlela ezishiyeneyo. Lezi zinto zinganceda kakhulu abasakhulayo.
Abesilisa abedlula inkulungwane sebancedakala eMen's Health Clinic, njalo kukhangelelwe ukuba inani lamadoda elidinga uncedo ikakhulu kwabasakhulayo lizaqansa ngenxa yomnotho welizwe ongamanga kuhle, okuyikho ingcwethi kwezempilakahle ezithi kubangela izifo ezichiyeneyo. UNcube wayekuhlelo lweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders, njalo usekhethwe ukuba angene kuhlelo lweJuke Emerging Leaders Institute. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Inkampani elima njalo ihiqize ishukela eTriangle Limited lamhla imemezele ukuthi simisa umsebenzi izisebenzi zayo kusukela ngenyanga ezayo kusiya kweka August ngoba ingasatholi inzuzo. Embikweni ewethule lamhla inkampani le ithi selokhe uhulumende wasusa umthelo we-VAT yeshukela, layo ayisenelisi ukuthi iwuthole kumpahla ezisebenzisayo ukwenza lelo ichukela. I-Triangle Limited, yona elugatsha lwenkampani ye-Tongia Toilet, ithi phezu kwalokho ichukela labo lincintisana lalelo elichiphileyo elingena elizweni lingabhatalelwanga i-VAT, okubangela ukuthi kube nzima ukuthengisa elabo. Inkampani le ithi zisebenzi lezi okungaqanjwanga inani lazo njalo ezise-Triangle le-Hippo Valley zizamiswa umsebenzi ngamahlandla amathathu, elakuqala ngenyanga ezayo ekaNhlolanja, elesibili ngoNkwenkwezi, elokugcina ngoNcwabakazi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele loMnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU esigabeni sentshonalanga yelizwe.
Isihlala sithi ukuthi abantu asebesemsebenzini abaqhatshiweyo ngamakhampani okuthiwa informal employment eZimbabwe la sebengaphansi kwe-10%. Kubuhlungu kakhulu ngasezondaba ye-Triangle. Akucaci futhi ukuthi ba-retrentshwa, kukhulunyiswa nokwafikiswa nangaphi. Into yokuqala le sifuna ukuthi siyidingisise. Njalo futhi ungananzela, ngazikhuluma ikhampani njenge-Triangle, yabona futhi ukuthi lezi sebenzi ezinye zihlala khonapho ekhampanini. Izisebenzi ungathola zibe le minyaka eminingi zihlala ekhampanini. Kanti esinxa sebethe bamiswa umsebenzi, sibona uhlupho lokuthi baphuma bengakwazi bayaqondana. Sananzela abanye engxenye yabalazinhle, abanye phosele miza abalayo, so baphuma besiya. But futhi sekunanzelela ukuthi phela nxa kungavalanga babhatha i-VAT leyo kwathiwa uhulumende wayimisayo ukuthi ingabhatalwa, besikhanyela ukuthi lokho kube yindlela ekuncedisa amakhampani ukuthi ngaleyo ndlela babe nemali abangayisebenzisa ukuthi bancedise izisebenzi. Ngalesi sikhathi esiphila kiso impilo inzima kanje, akuvumi ukuthi abantu bebengalahlekelwa imisebenzi kalula. Kufanele masinya kungenele ingatsha zonke, amanyunyeni angenele, uhulumende angenele.
Ungathini ngekusasa yezisebenzi? Sesikhangela ukuthi kule mbiko yokuthi akhona njalo amanye amankampani angavala ngenxa yokuba lukhuni komnotho welizwe.
Okutshengisa ukuthi umnotho welizwe wethu awumanga kuhle, ususenza ukuthi amakhampani phose adonse nzima. Amakhampani lawo lomkhuhlane omubi, nxa sebefika leso sigaba bona ngathi abantu abalula ukuthi bafuqelethwele nezisebenzi ngokusihlupha khonoko. Uzabona abanye okunye bazaqhubeka bekwenza bebhada indleko zakhona, kodwa sebefuqela izisebenzi eceleni. And siyathi xa bezifuqela eceleni bathi lezi sebenzi yenga retrenchment package abakhuluma ngayo ayisiyo mali. Sikhuluma kanje umnyaka uyaqalisa, izikolo ziyavulwa, abanye ngabaqalisa izikolo ezintsha, abanye ngabaqeda form 4 ngabantu abakhanya baya ema-university. So kuthaba abantwana, so kuletha le ngxabano nje okungasusani kufamily, ngoba ngxabo okulanjwa khona kuba nohlupho. So ke sibona ngathi kufanele kuqiniswe sibe nale ndaba ye-tripartite negotiating forum engenisa uhulumende, ibuye ingenise izisebenzi, ibuye ingenise abaqashi. njalo lohlobo esazilikhuma yilo ukuthi engxenye okunye okungathi kuyasiphazamisa yikhona ukuthi amakhampani athenga impahla ukuthiwa i-raw material bathenga ngemali yangaphandle emelika. Nxa sebethengisa njalo umthetho futhi kuyinto bathengise ngemali yalapha esithi na i-RTGS. Khona kona sibona ngathi ngokunye phose okwenza amakhampani agcine engxenye engathi anyamba inhliziyo egcine engasafuni ukuqhubeka. So engxenye kuhle ukuthi uhulumende yangenele labo nxa sebeyithengisa kube njengalokho. And okukhona kunxa ukhipha izisebenzi ungezela abantu abadubekileyo, ungezela abothosa ezitaradeni, kuzabe uyafuna ukusibhode ngalo ukusithwalise nzima. So kulezi kliwe ezinezenza ngathi aziphatha abantu kuhle, sezifuna ukusesha abantu ngenxa yendlala.
Lo mnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi ezCTU esigabeni sangentshonalanga yelizwe, wabexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanibonani balaleli beStudio 7, sanibonani sebenze Studio 7. Bakithi siyakhala kwezindawo abantu bathi uhulumende president uyenza kuhlumela buyele ahlala iminyaka enjani njani, kodwa thina uhlupho lwethu njengabalimi asithi upresident usithwalise nzima ngoba akula muntu ongasebenza umnyaka uyephela engaphiwanga even i-R5 kanti umuntu luyabe sidlani khonapho nxa esebenza. Sifaka amabele last year ingoloyi lakhathi sasikabhadalwa kusasizikolo ziyavula, abantwana ziyabathengela ngani amabhuku ngoba thina singabalimi sihlala emasimini. Ayikho enye into esiyenzayo, sithengisa imbuzi kokuphela every year ngoba since upresident mna ngakuwaqala ukungena esikhundleni akubhadalwa kwethu kunzima. Kumgabe sasingazake sidlale ikhisimusi singabhadalwanga badala. Sasithi sidlale ikhisimusi sasibhadalwa futhi ngemali ayingamanamba. Sasidlala ikhisimusi imali yethu silayo, kodwa khathesi sidlala ikhisimusi abantu bethu bengadlanga. Njalo abantu abaningi bagcina abantwana bazintandane, abantu bethu basiyele abantwana. Nxa umntanakhe lo ngingasami sesikolo kodwa ngisithi ngingumlini ngabe ngile qiniso yini?
Banani balandeli beStudio 7, hayi thina siyaphila. Siyaphila mbona nje lapho uThabo ngomthwa kade eplazini kapresident uMnangagwa ethi khona funa aqhubeke esembusweni. UThabo uvele lo muntu yizani. Yizani uThabo, abantu besiNdebeleni bayasiyangisa kakhulu ukuthi yibo abachitha izinto. CCC yayizwinile kuhle amasithi emaningi. UThabo wangenela wachitha ngoba sediziwe. UThabo kathesi usevoce wavoxa i-CCC seyiqedile. Sekusemgcekeni ukuthi vele nangwezani. UThabo ngwezani, ngwezani uThabo lo. Kodwa ingqondo yakhe iyimbi ngoba abantu beZimbabwe bathwele nzima.
Uli kaStudio 7 njani? Sifisa nomnyaka omutsha sonke. Hayi, ilizwe leZimbabwe kunzima bantu. Indaba yamanzi le mina vele ngokuyizwa kwambili ngizizwela nje ulimi lwepolitics kuphela ikwenye into. Siyazi ukuthi nje ungabona iZimbabwe sukulokusuggesta ukuthi hayi lokho kujwayelekileyo akumiwe kuqala uhlelo olutsha. Ukhona omunye osefuna ukudla khonaphana. Yabona indaba yokuthi ikhansili iyekele upha abantu amanzi sukufuna ukubuya abanye abantu abavela kwezindawo. Hayi, ngamazwi abuhlungu anzima. Abonisa umnyama kuphela phambili. Mhlawumbe uJoseph Juma laboGawule yiyo kuphela abazayo abazoza bekhululekile bekholisa kule nto ekhulunywayo. Kodwa ngiyazi umphakathi uzawubuhlungu kakhulu. Ukhona vele usifuna ukuthi aze ngaphana angenise isihlobo sakhe ngoba ungeniswe abanye abantu abazabe bezokudla izimali kuphela. Singakhangela indawo egodini kobulawa kwathiwa khona hayi namba abantu bazolungisa igodini yabulawa le ndawo kuze lamhlanje kukhulunywa ngayo. Isibhedlela sikankomo kakhulunywa ngakho, umgwaqo wenkaya kunini kwakhulunywa sokuthule kuthi zwi.
Labo-ke ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Ku-Live Talk lamhlali khumbule kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection sixoxa vulwa kwezikolo luyalandela-ke lolu hlelo. Hayi-ke isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.